Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 21 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
All civil servants should be vaccinated, and those that fall ill without having been vaccinated will not be entitled to the COVID-19 insurance. All civil servants should be tested for COVID-19 at the commencement and end of the 2-week rotational interval.
Uhulumende ukhuthaza izisebenzi zakhe ukuba zihlatshwe ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 ngoba nxa zingenzanga lokho aziyikuthola usizo lokwelatshwa lapho zithe zagula.
Abantu bahlezi phakathi kwengcekeza iyampompoza, impompoza ezindlini, emayadini abantu eyiphuma izingene ezindlini zabantu. Abantu abasenelisi ukuhlala kuhle lapho abahlezi khona.
Abahlali bakobulawayo bathi uhlupho lokuduvuka kwesitishi esithwala ingcekeza yezambuzi luyaqhubeka emalokitshini amaningi aleli dolobho okuphazamisa abantu kwezempilakahle. Izizalwane zeZimbabwe kule South Africa zithi zihlukunyezwe kakhulu ludlakela olwenzakale kulelo lizwe kulandela ukubotshwa kwalowo owayengumongameli umnumzana Jacob Zuma. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende ukhuthaza izisebenzi zakhe ukuba zihlatshwe ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 ngoba nxa zingenzanga njalo aziyikuthola usizo lokwelatshwa lapho zithe zagulala umkhuhlane. Inyathelo likahulumende leli lisolwa ngabenhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions abathi lokhu yikwephula ilungelo loluntu. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa utsho lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba ngemva komhlangano wedale labaphathintambo ngolwesibili kusihlwa owe post cabinet media briefing.
All civil servants should be vaccinated, and those that fall ill without having been vaccinated will not be entitled to the COVID-19 insurance.
Zonke izisebenzi zikahulumende kumele zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni lo ngoba singekela ukwenza njalo ezizogula zingahlatshwanga kazisoze ziluthuliswe usizo lokwelatshwa. Zonke izisebenzi zikahulumende kumele zihlolwe.
All civil servants should be tested for COVID-19 at the commencement and end of the 2-week rotational interval.
Kwasekelwa ngumphathintambo wezisebenzi zikahulumende lenhlala kahle kaZulu uProfessor Paul Mavima kuhlelo olweFace the Nation kumabonakude emsakazweni oweZTV.
You may say I have a right to refuse, but if you are working with the public, you have then to consider your obligation as a public servant.
Ungazitshela ukuthi ulelungelo lokukhetha ukuthi ungazi wahlatshwa, kodwa ma usebenzisana loZulu kumele ukwazi ukuthi lo mlando njengesisebenzi sikahulumende ukuzilondoloza wena kanye lokulondoloza izulu wonke.
Umnumzana Victor Dube ngomunye wabavumelana laleli nyathelo likahulumende lokuba zihlatshwe izisebenzi zakhe.
Okukhulunywa nguminista lapha kuyezwakala njalo kungaba yinjongo yokuthi la umkhuhlane lo ungamumathe ezisebenzini zikahulumende.
Kodwa benhlanganiso emela isebenzi elizweni yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU bathi kungaphandle komthetho okwenziwa nguhulumende. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo ulandisa kabanzi ngalokho.
Siyakwazi ukuthi uhulumende uyakhankasa ukuthi singazivikela njani kugcikwane likhona. Abantu kufanele bevaccinethwe ngumkhankaso besingakaze siwuboneke umthetho othi wonke umuntu kufanele abe le certificate ye vaccination besingakawuboni lowo mthetho.
Osekusenziwa nguhulumende umoyo ethi kuyikwephula ilungelo lezisebenzi.
So sikhangela ukuthi ama regulations wonke nje akhona ngaba ngama regulations e public service so ma regulations okufanele ephule umthetho welizwe.
Lokho kuza ngesikhathi inani labatholakala belalolu bhubhane lababulawa yilo liqhubeka liqonga elizweni lanxa elizwe liphakathi kohlelo olwe level 4 lockdown. Ngakolunye udaba oluphathelene le COVID-19, umphathi ntambo wezempila kahle enguye njalo umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uthi lolu bhubhane seludala ingozi yokwanda kwabahlaselwa ngumkhuhlane wengqondo elizweni. Utsho lokhu uChiwenga ephawula ngokusemthethweni uhlelo lokuqhutshwa kwemisebenzi ehlangothini lwemikhuhlane yengqondo lweZimbabwe Mental Health Strategic Framework.
Social isolation, fear of contracting the virus, fear of death, loss of livelihoods, among other things, have been associated with an increase and worsening of mental health disorders.
Ukuhlala umuntu ezivalele, ukwesaba ukulitatalela igciwane, ukwesaba ukufa, ukulahlekelwa indlela zokusiphilisa lokunye, sokubangela ukuqonga kodubo lomkhuhlane wengqondo.
Uqhubekele phambili uChiwenga evuma ukuba ngempela ilizwe selibhekane njalo lengozi yodubo lwabasebenzisa okudakayo. Uhulumende uthi uqoqa ukuthi lusiyaphela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni eyevaccine. Abe esenelise ukuhlaba abantu abangaba yizigidi ezilithumi 10 million loba isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini sabantu 70% ukuze lolu bhubhane lungaqhubeki ludala umonakalo elizweni. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Kunjalo nje uhulumende usemanyane lekhansile yakwaBulawayo kusibopho sokuvumela ukuba izibhedlela ezizimeleyo lezinye indawo zenhlanganiso zezempilakahle zihlabe abantu ijekiseni eyokuvikela iCOVID-19. Ulwiswana lo mhlobo waleli gcikwane weDelta variant. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba yakwaBulawayo.
Izibhedlela zakwaBulawayo sezibonakala zilendwendwe zabantu abadinga ukuzohlatshwa ijekiseni e-COVID-19 vaccine, okubikwa sekuza kwehlisa isiminyeminye ebesikhona emakilinika. Lokhu kulandela umbiko owethulwe lamhlanje ngumabhalani wekhansili yakwaBulawayo, umnumzana Christopher Dube, ololuhlu lwamakilinika, izibhedlela zikahulumende lezenhlanganiso ezizimeleyo eseziphiwe imvumo yokuhlaba abantu ijekiseni le. Lolu luhlu lamakilinika ekhansili agoqela iNorthern Suburb, eNtumbane, iAF Watson, iPrincess Margaret Rose, iMzilikazi, Luveve lamanye. Ezinye indawo ezizimeleyo esezivunyelwa ukuhlaba abantu zigoqela oSimas, iMaska, iLight City Hall, ekusileni Hospital, leVivet. Njalo kuzo zonke lezi ndawo eziqanjiweyo kutholakala ijekiseni yeSinovac Dose 1, iSinopharm Dose 1, kuthi uDose 2 utholakala eNkulumane Clinic. Izibhedlela zikahulumende, iUnited Bulawayo Hospital, kutholakala iSinopharm Dose 2, iSinovac Dose 1 loDose 2. Empilo Central Hospital utholakala iSinopharm Dose 2 leSinovac Dose 1 loDose 2. Esibhedlela seEngutsheni Hospital kutholakala iSinopharm Dose 2 leSinovac uDose 1. Umsekeli kaMeya wakwaBulawayo uCounselor Mlandu Ncube ukhuthaza uZulu ukuba akabekezele ngoba iCOVID-19 isihlasele ezinye izisebenzi zempila kahle osokuphazamisa uhlelo lokuhlaba abantu.
COVID ingachaya amanye amanesi sake sithi abake behambe kuphakwa isolation, sicela abantu besibekezelele. Abantu sike sakhuluma ukuthi kabaphange baye vaccinate njengoba nanku uhulumende sevumela ama private players ukuthi avaccinate. Sebeza qala ukuhlawula abantu. Kodwa kuhle siyabonga sibuthi sebaningi abazasincedisa ukuhlaba abantu bakithi.
Ophila ngokuthengisa edolobheni lakwaBulawayo unkosikazi Debra Mukasa ukhuthaza uZulu ukuhlatshwa lijekiseni litholakala kungelambadalo.
Abantu ukuthi behlaba ezindaweni ezidurayo mbona ngathi kakuncedi lutho. amaklinikhi avuliwe wonke amaklinikhi e-city council abantu bengahamba beyihlaba khona okuhlatshwa khona mahhala abantu asifundeleni ukuthi sigcineni imali kama-resources alokho esilakho nxa uhulumende siphile ukuthi sisebenzise asisebenziseneni khona
umqondisi wesibhedlela sempilo central hospital usikhwica mfundo solwayo ngwenya usekhuthaze uzulu ukuba angahlaleli umkhuhlane
siyakwazi ukuthi abantu ezindlini bengaze bagcine abantu abagulayo besibabelapha bebahambise esibhedlela betestwa abantu labana nxa kulo mkhuhlane webhubhane lolu bakhangelwe kuhle esibhedlela ngoba bengazabe ukuwayelapha ezindlini abaningi babuya labo sebevele sebezasithiya
uqhubeke ekhuthaza uzulu ukuba axwayane lokuya ezimfeni lesiminye eminye ngoba yikho lapho abathapha khona ubhubhano lwe-COVID-19
okunye njalo sikuxwayisayo khona lokhu ekade sikhuluma ngakho endabeni lezi ezemfalezi ukuthi abanye selilokhe liminyana khanya abantu hayi ekuminyaneni sibile esiminye eminye siyaphambili ngoba umkhuhlane lowo xa kulokhe kuyenziwa isiminye eminye awusozuphele
uzulu wamukele ngemibono ehlukile uhlelo oluvumela ukuthi izibhedlela ezizimeleyo zihlabe ngoba uzulu uzabe ehlawula amadola akuleli adlula amakhulu 4 $434.35 yejekiseni likamongi ozahlaba edlula amakhulu 2 $220.64 izibhedlela lezi akumelanga zihlawulise okudlula lapho kunje inani labantu ababulewa yi-COVID-19 eZimbabwe ngokushona kwelanga layizolo babengama-50 kuthi abantu abedlula 2,683 batholakale belegcikwane leli kubika abogatsha lwezempilakahle babikwa sebesedlula kancane isigidi esisodwa 1.4 million abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 vaccine eZimbabwe jikelele njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 649,843 asebehlatshwe ijekiseni yesibili ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Silokhu sikudaba lunye olwe-COVID-19. Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuba balandele iziqondiso zonke zokuzivikela kugcikwane leli ezifakwe nguhulumende ngesikhathi limemetheka ngamandla elizweni lasemhlabeni jikelele leli gcikwane. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele e-World Health Organization ibika ukuthi abantu abaningi kakhulu kuzwekazi le-Africa sebehlaselwa ngumkhakha wegciwane le-COVID-19 obizwa ngokuthi i-Delta variant obulala okumangalisayo. Udokotela Mashidiso Moeti, umqondisi wenhlanganiso le kuzwekazi le-Africa, utshele i-Associated Press ukuthi umkhakha lo umemetheka ngamandla kweleZimbabwe, e-Algeria, eMalawi, nakweleSenegal lapho kubulala khona abantu abaningi.
The Delta variant, which is currently the most transmissible of all the variants, has been detected in 21 countries in Africa. There is a consistent upward trend in 12 countries with sharp increases in some, such as Algeria, Malawi, Senegal, and Zimbabwe. Africa is now just 1% shy of the peak in fatalities reached in January. Under-resourced health systems are facing dire shortages of health workers, supplies, equipment, and infrastructure needed to provide care to severely ill COVID-19 patients.
Lokhu kusekelwa ngudokotela Xolani Ndlovu, ingcwethi kwezempilakahle.
Uhlobo lwe coronavirus ekhona kathesi ethiwa yi-Delta variant. Sitholakale ukuthi iyanamathela emuntwini uwedlula ama-variant ayedlule. Osekwenza ukuthi inani labantu ababamba i-corona virus libe liningi njalo nabantu abagulayo labafayo ngayo li-variant isiningi ukwedlula ama-waves ayedlule ikakhulu eZimbabwe. Ama-numbers asetholakala kathesi ayedlula 2,000 ngelanga angamanani angazange afikwe ngama-waves ayedluleyo.
UDokotela Ndlovu uthi kunenga okumele abantu bakwenze ukwenzela ukuthi bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Sekufanele abantu beqinise izindlela zokuvikela ukubamba i-COVID-19 ezinjengezokuyenza i-social distancing, ukugeza izandla kumbe ukusanitizer nokufaka ama-mask. Phezu kwalokho, uhulumende usefake uhlelo elokujova, elokuvaccinate against i-COVID-19. Lokhu kungasiza kakhulu ekuthini kuyayehlisa inani labantu abangayibamba i-COVID-19.
Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control ithi abantu abedlula izigidi eziyisithupha 6.3 million sebehlolwe kuzwekazi le-Africa batholakala bele-COVID-19, kwaphupha abafika phose inkulungwane ezingamakhulu lamashumi ayisithupha 159,719. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Abahlali babobulawayo bathi uhlupho lokudubuka kwezititshi ezithwala ingcekeza yezambuzi luyaqhubeka emalokitshini amaningi aleli dolobho okuphazamisa abantu kwezempilakahle. Isiphathamandla sekhansile yakobulawayo umnumzana Wisdom Siziba ubikwa isanda ukuthi uhlupho lolulu bangelwa yikuguga kwempompi ezithwala lingcekeza. Uhulumende ubikwa isephe ikhansilile imvumo yokuthi iqhatshe izisebenzi ezingamakhulu amane 400 ukuthi zisebenze kungatsha ezehlunikeneyo zali khansile. Siyixoxa lomnumzana Khumbulani Maphosa, umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Water Action ngalolu daba.
Izitishi ziyadubuka phose amalokitshi wonke, abantu bahlezi phakathi kwengcekeza iyampompoza, impompoza ezindlini, emayadi nabantu eyinyiphuma izingene ezindlini zabantu. Abantu abasenelisi ukuhlala kuhle lapho abahlezi khona ngenxa yengcekeza yesuka le empompozayo. Linto angingeze ngathi kumbe ngithi kule ndawo ekungcono khona, kodwa emalokitshini phose wonke abantu bayakhala. Kodwa kumele sikunanzelele ukuthi umuntu wonke ngokwesisekelo sombuso welizwe leZimbabwe ulelungelo lokuphathwa ngendlela elobuntu, ukuthi ngesikhiwa i-right human dignity. Nxa umuntu esephila lengcekeza empompoza egumeni endlini yakhe, ilungelo lelo selichabalalisiwe, ilungelo lelo seliphanjanisiwe, ilungelo lelo selihlukunyezwe kakhulu. Kukanti njalo esikukhalelayo ukuthi kasingaboni-ke kusasa ikhansili isithengela ama-managers, mbe ngithi laba basezikhundleni eziphezulu ama-directors izimota ngesikhathi bekhala ngokuthi kabela mali. Siyabajonge ngolwekhozi sibili ukuthi nxa kuyikuthi imali kayikho, kayingabi khona emuntwini wonke, ngoba umsebenzi wekhansileni omqakathekileyo ukuthi babone ukuthi kule service delivery eqondileyo, njalo izakhamizi zihlezi kuhle ngendlela elobuntu ehlonipha amalungelo abo.
Sesikhangela uhlupho lwamanzi ye.
Esikunanzelelayo njengenhlanganiso ngendaba yamanzi ikuthi yebo, ukuba khona kwamanzi ezimpompini sekunganeno ngalesi sikhathi ngenxa yamanzi angena emadamu. Kodwa kulenkinga enkulu ngokudubuka futhi kwamanzi. Ngani yonke into iyadubuka kobulawayo? Ngapha kudubuka izitishi, ngapha kudubuka amanzi. Njalo council inxa sixoxisana layo sitshela ukuthi impompi zamanzi lazo futhi njalo sezizindala. Kukanti abantu labo bayakhala ukuthi baya report ukuthi hayi kulapha kulamanzi adubukileyo. Icouncil kwesinye isikhathi ithatha isikhathi eside ukuthi isukume izokukhanyela lokho. Esikubonayo thina okungaba yisombuluko yindaba ye-devolution of power. Bekuzasiza kakhulu ukuthi icouncil layo ikukhanyele lokhu kabanzi kusebenze kulungisise. Okudanisa kakhulu ukuthi bona amakhansila ngani babotshe imlomo, asibezwa bona beyikhalela, beyikhankasela, beyikhulumela yona le-devolution of power. Bafuna thini izakhamizi sikhalele i-devolution? Manje sabakhethelani? Khumbula ngemuva sike saba labantu abanjengabo ubaba uNdabeni engumeya. Ngesikhathi sisala indaba yezinwa, labo babesala bechinga bekhambela phambili.
Lo ngumnumzana Khumbulani Maphosa, umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Water Action, esixoxelaye ekobulawayo. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kampathi intambo wezokudlelwane bele Japan lamanye amazwe omhlaba uTakeo Mori uhlangane leziphathamandla zabele Melika lezabele South Korea esigodlweni selizwe lakhe iTokyo namhla ukuze bakhulumisane ngodaba laseNorth Korea lezinye. Abalandeli bomdlalo webasketball abangaba zinkulungwane ezingamashumi ayisithupha lanhlanu 65,000 bebethe gwaqa enkundleni yaseMilwaukee esigabeni seWisconsin khonapha eMelika bebukele umdlalo phakathi kweqembu leMilwaukee Bucks lidlala lele-Phoenix Suns. Iqembu leMilwaukee Bucks linqobe 105-98 lathatha inkezo ye-National Basketball Association Championship okokuqala ngemva kweminyaka engamashumi amahlanu. Amankampani amabili alungisa imithi awePfizer neye-Biotech abika ukubana aselobelane isivumelwano lenye inkampani yabo leSouth Africa emsebenzini wokulungisa ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 elizamele lisetshenziswe emazweni awozwekazini e-Afrika.
Kuhlandla lethu lapho esikhuluma khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla. Kulezizalwane zeZimbabwe ezingamashumi amahlanu ebezihlala kweleBhilithani ezibekwa ziphindiselwa ekhaya kulandela isivumelwano sikahulumende weZimbabwe loweBhilithani. Phansi kwalesi sivumelwano, izizalwane zeZimbabwe ezake zadala amacala zabotshwa kodwa eseziqede isigwebo yizo ezizabuyiselwa ekhaya. Kubikwa kuzabuyiselwa ezingamashumi amahlanu ngenyanga. Sithunyelwe umlayezo esinye isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithani, unkosikazi Charity Ndebele othi izizalwane zeZimbabwe ezihlala khonale sezidlela evalweni.
Ngiyabonga kakhulu lokuba linikeze ithuba lokuba ngikhulume ngesimo esenzakala ngapha ngaseBritain. Igama lami nguCharity Ndebele. Mina ngifike lapha ngesikhathi sikaMgabe ngabo 2015 to 2016. Kusenziwa ukuthi ilizwe lethu siyalazi ukuba akulazi buse, akulamsebenzi, akulakudla, akulasibhedlela, abantu bahlukumezelile ekhaya. Lami angisesimeni senalesiyana sokuba ngangihlukumezekile. Ngathi uzuthi ngizame ukuthi ngizothola ukucatha lokuthola ukuthi ngilungisele abantwana bami ngapha, umntanami ngapha kolaseBritain. Kodwa-ke ngizwe ngisethuka kakhulu ngisizwa ukuthi kube lesivumelwano phakathi kwe-government yaseBritain leyaseZimbabwe ukuba ithatha abantu abangabe ngabo 150 ukuthi bababisele kungela sivumelano mhla ka 21 kwalomnyaka. Sonke lapha sethukile ngoba siyazi ukuthi i-government kaMnangagwa injani. Abantu abalodlame, abantu uma bevele befika khona ngale khaya bazavele behle benjani, either bazofika bevalelwe esitokisini or bazobulawa, bazotshaywa, bazothotshwa. Kuyethusa bakithi, sonke sikhathazekile, asazi ukuthi akula muntu safe ngoba phela ungathi akulakhetho noma ubani. Nabantu abaseleminyaka bezebakhaba balabantwana uthi abayabiselwa ngalelo sivumelana lesisibophelesi abasenzileyo i-government ye-Britain yaseZimbabwe. Siyethukile, siyesaba. Bengithi mina bakithi kasibambaneni langenyangamaqembu lamaqembu ukuthi simele abantu laba ngoba kubuhlungu kakhulu. Abaningi bakhona ababiselwayo ngabantu asebeleminyaka and ngabantu ababheke abantu abasekhaya. Siyazi ukuthi ekhaya kunzima, akulamsebenzi, abantu balambile. Bona laba abade bengapha bebebantu abaphethe ilizwe bencedisa abantu abadala, abantwana ababachiyayo ukuthi bebe lempila kahle, bebekwazi ukuthi bethole nje imbhida noma nje isinkwa lokuthi bephile nje bebe lempila nje noma kungela sompila kahle kube nje impilo. Kodwa siyethukile ukuthi nansi iBritain isazi ukuthi iZimbabwe ile government enjani, sebethethe sebenzisa isibopho sokuthi bebisele abantu. Siyakhala, sithi kasimele siyesaba ubeleka asazi ukuthi senzeni eh so besithi singamaqembu la ngamaqembu lapho elikhona umuntu onke kathole isikhathi sokuba whether ukhuluma ku TV o ukhuluma ku news o ukhuluma uya protesta kasimele sonke abantu base Zimbabwe simele abantu basekhaya simele limele abantu abanjengami abacathileyo kodwa sebekhitshwa ngapho ukuthi befakwa emlonyeni welokhuzeni ukrokodile hayi bakithi uNkulunkulu siyabonga ngiyabonga kakhulu ende ngiyathola ngiyabonga ukuthi ningiphe ithuba please bakithi bantu bakithi asibambaneni sibone ukuthi siyayimisa lento ngiyabonga
unkosikazi Charity Ndebele isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebilitani. Inani labantu asebebanjwa umkhuhlane weCOVID-19 kweLebotswana libikwa seliqansa kakhulu osekudale ukuthi ilizwe lelo lingene kuluhlu lwamazwe ayingozi ngokuphathelane lalo umkhuhlane emhlabeni jikelele. Intatheli izindaba eStudio 7 umqondisi Dube usethulela loludaba ngocweleyo.
Kungekhatshana eLebotswana belibukwa ngendlela elizama ngayo ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. Kodwa isimo sesiguqukile eLebotswana lisithola lingamanye amazwe abona inani labantu abalomkhuhlane weCOVID-19 liqonga. Umongameli Mokgweetsi Masisi esethula umbiko ngesimo seCOVID-19 ngeviki edluleyo ukhale ngokuthi isimo siqhubeka sisiba sibi.
Mathebetso, COVID-19 cases in Botswana have rapidly increased over the past 5 months.
Abangithi isimo sesithethe unyawo olungaluhle enyangeni ezedlileyo abantu abafika 80,154 batholakala belomkhuhlane lo kukanti abangu 8,970 lokhe belawo. Ngosizi sesilahlekelwe ngabantu abangu 1,253 uma siqathanisa labangu 300 ngomhlolanja
in February 2021.
Njalo uMasisi uthi ukusilela kwemithi sokuphazamise uhlelo lokuhlaba ijekiseni yeCOVID-19.
The global shortage of vaccines.
Ukusilela kwemithi umhlaba wonke jikelele kwenza ukuthi amazwe e-Africa ngokuqela leBotswana ayehluleke ukuhlaba amajekiseni eCOVID-19. Lokhu kwenza ukuthi kube nzima ikakhulu ukuhlaba ijekiseni yesibili.
Ele Botswana kade likhandle lokubangela inye lamazwe oqala kuzokazi leAfrica ukuthi lihlabe wonke umuntu ijekiseni yeCOVID-19. Kodwa uMasisi uthi sebekhandlele ukuthi baqede ukuqhuba uloluhlelo ekupheleni komnyaka ozayo. IBotswana ibike ukuthi sekusilela umuntu weAstrazeneca wona obe kumele uhlabe abanye okuguqala bezimabhe abahlala kuleli lizwe ijekiseni yesibili. UMnumzana Stanley Ncube ulinde ijekiseni yesibili njalo udaniswa imbiko ephuma yokuthi imithi iyasilela.
Yeah, it's unfortunate kakhulu ukuthi imithi isiphelile abantu belokho bengatholi i-vaccine. Abanengi baphiwe i-dose eyodwa abakatholi i-dose yesibili. Nine labantu abanengi kakhulu belokho belindele ukuthola i-dose yakuqala. Isimo sibi kakhulu ngokuthi abantu abanengi balokho be-test positive. Ama-cases ayakhwela ngenxa yokuswela ama-vaccine.
Abanye abeZimbabwe bebona ukuthi uhlelo lokuhlaba iJackson luhamba kancane kweLebotswana bachaphe umngcele babuyela ekhaya ukuyathola usizo. ELeZimbabwe lingaphambili kancane kuleLebotswana ekuhlabeni iJackson yeCOVID-19. Umongameli Masisi uthi ayisilo lizwe lakhe kuphela elibhekane lokusilela kwemithi yeCOVID-19 kodwa kuluhlupho lwamazwe amaningi eAfrika. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSavron kweLebotswana.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Uhulumende ukhuthaza izisebenzi zakhe ukuba zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ngoba nxa zingenzanga lokho aziyukuthola usizo lokwelatshwa lapho zithe zagula lomkhuhlane. Abahlali bakoBulawayo bathi uhlupho lokudubuka kwezitishi ezithwala ingcekeza izambuzi luyaqhubeka emalokitshini amaningi aleli dolobho okuphazamisa abantu kwezempilakahle. Izizalwane zeZimbabwe kwele-South Africa zithi zihlukunyezwe kakhulu ludlakela olwenzakale kulelo lizwe kulandela ukubotshwa kwalowo wayengumongameli uMnumzana Jacob Zuma. Siluqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.